Ibrantshi yami sithe ngisukume nginqintise ekhethweni lokuba umongameli. Ngithe ngonela ukusukuma kwaba lo muntu ongazange ahlaziye adingisise kuhle ukuthi ngimi kanjani ephathini. Wasegijimela-ke yena ukuthi eye kunozindaba kumaphephandaba ayekhuluma ukuthi uSibanye lo asimazi njalo akekho ephathini. So-ke yikho okwenzakale lapho-ke wasekubhala lezo ndaba zasabalala umhlaba wonke lo ukuthi uSibanye asilolunga lephathi. Mina mfokagande ngililunga lephathi izaphu Zimbabwe African People's Union kusukisela ngo-2010 ngilamakhadi ami wonke kusukisela ngo-2010 kuze kuzofika lamuhla. I'm a fully paid up member kuze kuyefika uDisemba ikhadi lami li-right elalonyaka. So-ke yindaba eyenzakalayo ukuthi uma umuntu wagijima wayakhuluma khonokho. Anzange ngizihlupheke ukuthi ngifuna ngiphikisa ngoba.
Kodwa bona bathi uze waba lilunga lebandla ngo-March lo umnyaka. Bengabe bekhona yini abalenjongo enjalo?
Ngizazi ukuthi ngimi kanjani. Lo muntu wahamba wacebela leyo nto ngumuntu laye oncintisayo, obencintisa ukuthi ebe ngumongameli webandla lethu lezaphu. Yikho-ke ngabona ngoba sisonke khona ngale eMathebeleni South Province. Sesihamba-ke ukuthi sincintisana ndawonye lamlaye. Akasakuthanda ngalokho. Yikho-ke mina ngomgqibelo amakhehla avele eMathebeleni South bahlale phansi bahlangana ukuthi bekhangele kuhle indaba yami le. Bayikhangela-ke baxoxisana basebecela ukubona amakhadi ami ukuthi kube lobufakazi. Ngawaveza lawo makhadi, hhayi bahle babona ukuthi hhayi ngiqinisile ukuthi ngililunga lenhlanganiso. Basebebhala-ke incwadi etho ukuthi hhayi uSibanye ulilunga elipheleleyo lezaphu njalo uyakufanela ukuthi ancintise isihlalo sikamongameli. Yikho okwenzakaleyo-ke ngikhona emncintisweni kande, hhayi angiyindawo, ngikhona ngizancintisa esihlalweni leso lami njengabanye. Ngabona sesibahlanu khathesi abancintisayo leso sihlalo. Yikho okwenzakalayo mfokagande.